Masabe Zulu, Simchayeli Hlombe, uMqondobanzi Magonya, ngokukhuluma izinto eziliqiniso lokucubungula kwakhe, ukuthi kuyini okwenza lezi nsuku sokungani ukumila kwamakhowa esidulwini, laba abasebeveza amabandla amatsha, sephele ama-elections, bayahamba bayeforma organization okuthiwa yiPollard, lapho abazagcina sebephilisa labo ababe betshontshelwe. Okwamanje silabanye sileni party lapha layo esivukile esisebenzisa ukugcigcisa kwe-MDC Alliance esithi CCC, Citizens Convergence for Change. Sebegijimile labo bahle batshela bathi yilo igama abazayisebenzisa. Lokho kutshengisa ukuthi sibili ngama-CIO labantu bezanu abazama ukuvimba indlela zonke lapho ababona ukuthi MDC Alliance izakwenza. Kunganani sithi asihlale siqephele siqhaphele, ngoba vele siyakwazi ukuthi inyosi ezilumayo zehlisile. Abantu bonke sesibakhangelile, bonke ababindana lo Advocate Chamisa ngabantu abaningi abasebenzela uhulumende, siqala ngezanu PF, kubuya amanye amapholisa, kubuya amanye amasotsha. Hatshi ukuthi bonke la mapholisa wonke, iningi yamasotsha la mapholisa hathi sebebonile iqiniso. Kodwa into emangalisayo yikuthi wonke umuntu ovukayo uvuka esithi iMDC Alliance ayilunganga. Kungani beyizonda? Ngoba imele izifiso zabantu. Ngalokho Mahlabe Zulu, singachitha isikhathi siphikisana nalaba bantu, thina sizababizela kuground. Iground yethu phela yiyo ukuvota. Uma besithi bangaluza baza kuya kuPollard, hayi Pollard vele iyabe ingekho, lezanu phefu vele siyayithanyela. Yikuvalelisa kwayo lonyaka, ngoba sesifunde okuningi ukuthi abantu bafanele babambane, bazilwelwe ngenxa yokuthi yibo abathwele nzima.